VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukutshintsha okungcono, ngaba ukutshintsha phakathi kwayo nelisystem owavele ephila kiyo.
UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Azihlehlele emuva ngobizanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabethu bekusasa yabantwabethu.
Lokhe kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF sokungenwa emnyakeni omutsha.
Abantu abasela zwelo ngabantu abahluphekayo, bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngikhangele enye ividiyo enijanise kakhulu uChamisa Steyn abaphethe amakhiye bayakhiya 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 bayakhiya.
Abebandla lezanu PF basola abe-MDC besithi yibo ababangela ubunzima obukhona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi kalathemba lokuthi impilo yakhe izaguquka ngomnyaka ozayo ngoba isimo silokhe sisiba sibi kakhulu okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sbanda usethulela lolu daba.
Abantu abaxoxe nomsakazi weStudio 7 namhla baveze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka, ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo ngukosazana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka eGrain Marketing Board eNkulumane.
Ivele yiko okungiphilisayo.
Lapho ufuna ukuthi ungayenza lapho susiyagayi. Sixoxe njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi uthi umnyaka ka-2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube nobudlelwane phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Ngisakwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Okuyinto wakhona kukhanya ingane vele kuselasiqala kuselasiphethwa, kubonakala ukuthi kuzaphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umumbu khathi sasisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi ube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa, yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Isimo sinzima manje.
Yeah,
kunzima mpela.
Wawusebenza kuthatha?
Ngingasebenza mpela.
Wahamba njani?
Okay, ikampani yafa.
Asesikolo ngalokho?
Khonapho bahamba esikolo, irenti ngiyathela bona. Akuthembisi msotsha, akuthembisi. Uweza ukusichapha futhi lo mkhathi wangona nje ubona nje komile konje. Hey, xa ningazalanga izulu lapho ngibona kuzaba nobunzima omkhulu kakhulu.
Umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu, ngakho ke wenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla leZANU PF umnumzana Gibson Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMoi Robert Mugabe, njalo uthi sokuzalunga abantu ababekezele.
Izinto sezizipha ngcono lapho. Ya, izinto sesizithola kancane kancane. Hayi, imisebenzi ya akasibekezele. Bekezela umuntu lo le plan.
Mnumzana Zima siye uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamashumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube le nguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamashumi amane. Kanye yasebhayibhelini isizwe sama-Israyeli sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Ukukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukutshintsha okungcono, ngaba ukutshintsha phakathi kwayo nelisystem owavele ephila kiyo kumele kube lokutshintsha. ungaba futhi ukuchinja vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela ye social order, indlela akade siphila ngayo to a completely different system. But definitely kumele ube lokuchinja okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela
kutholakala ngomnyaka ka-2020
siya ngami sitalibona kuyakutshintsha. Angicenga some people are very selfish. When they selfish benjalo then they are greedy. I'm being honest. For people ukuthi ahambe efidinhlanzi, you understand, umuntu elambile so inhlanzi zifidwa ngomlimi ngezulu ngamanzi
soba kubi ngomnyaka ka-2020 mele studio 7 ngobulawayo igama namngeza Jesus Banda.
Isimo sibi ezibhedlela zikahulumende lapho okulabo dokotela asebelenyanga phose ezine bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwemithi lemitshina yokuhlola izigulane. Abalezihlobo ezigulayo ezibhedlela zikahulumende bathi akuthembisi ukuthi isimo lesi sizaguquka ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu kweleZimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakale lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabodokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxoshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokhe bechaya phansi ngenduku besithi kababuyele emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isa izigulane. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi, problem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele ukukhona oko abakwenzayo amadokotela. Akhona wona leso abonayo. Sikwazi kumbe nxa singaphuma thina emangadini ukuthi wona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblem ekhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela kubhalele phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela. Then ndibona ngani izibhedlela vele imithi iyashota.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende kobulawayo.
Naye esayidini yami ngihlanganele problem enzima emntwaneni ade ezithwele. Sesuka senkulumane basebesithi khona umntwana sekakele esiswini unagijiniswe le mpilo. Bafika lapha empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza ukudinga manesi ngicela linisize umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vele akuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejensi wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyana. Ngimile ukuthi umntwana akahamba ayi-operator.
Usobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melisa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende yikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi nxa sifika ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip, kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalelwe uhambe emakhemisi. Ekhemisi baye befuna iyusa pho iyusala ngikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola amahoda angcolile vele akukho clean. Ethoilethi vele kakungeneki nxa singena, akulazivalo, akula bantu abaklina, especially nge-weekend vele uyabe ungangena.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla okuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Sithokozile Nyirenda.
Ngibona ngani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis, njalo at least besiphe i-medication le-progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani. Ama-expenses I think for now since been more than $400 ngasabalela emithini lasekudleni ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana, especially bathi abantwana abathileyo kufunakala i-protein eningi kakhulu. So i-protein yaso mina ngithenga egedini, ithenga amaqanda egedini, ngithenga inyama egedini.
Abanye abanjengoMargaret Maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure. amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende. Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la, kodwa okwamanje kuyehlula.
Mina bengilanda amaphilisi e-BP kuphela, yiwo esengiphile emvele ngiphila ngawo. Ah, last Friday ngibuyile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje, ngazuza i-HCT yodwa. Kwathiwa zaza tholakale next month. Abantwana babayinthengela, babayinthengela zizo. Akulagcukuzeki, babayithenga khona emafamasi abo ngapho. Namhla kathesi wona lawa lamhla sekumele ngiwasiza, ngiwatholanga ngenxa yokuthi uthi ifamasi ivaliwe.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Inkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa yikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Idegi eliyi-1 liyabe lisebenza $88 yezimdola. Adula sibili zithwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini, ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations, udokotela Mthabisi Bebe, uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya, ongumqondisi wenhlelo ezichiyeneyo eMpilo Central Hospital, uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babade vele bekhona selabo, ibe sisebenza labo. Abakhalala umsebenzi kumbe laba abathi kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali, lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini, silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi, isibhedlela sisebenzile kuhle, abantu baboniwe kuhle. Yikho ngokubona kwami hayi, isibhedlela siyasebenza, siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lodokotela Obadaya Moyo, umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampala kuvembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi, i-climate change.
Sinasikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele.
Thiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi, umnumzana Ngqobizita Mangaliso Ndlovu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje sixoxa ngokuthabalala komnotho lokulakho ukwenzakala ngomnyaka ozayo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Khama uthi ngamanga aluhlaza ukuthi wantshontsha imali eningi sesengumongameli. Ukhama uthi ufuna ukubophisa uhulumende kamongameli Mokgweetsi Masisi omemethekisa limbiko. Abantu lokhe betshengisela emigwaqweni kwele Iraq bekhala ngokubulawa kolwela ilungelo likazulu uTa al-Tayeb owabulawa ngumaqhuphula ngeviki edlule. Imisebenzi yakhe ibisaziwa emhlabeni wonke jikelele. Bekulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwezanu-PF le-MDC phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye. Ibandla le-MDC lisala ukunanza umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba lisithi waqilibezela kulolu khetho. Ngokunjalo amalunga aleli bandla ebengayi edalele parlamente nxa uMnangagwa ekhona. I-MDC isola njalo uMnangagwa isithi uselethele uZulu ubuyanga obumangalisayo ngokwehluleka ukuvuselela umnotho. Okucunula leli bandla kakhulu yikwalelwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo lokutshengisela emigwaqweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lawo ebethukuthele kakhulu phezu kokwala kwe-MDC ukunanza uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe okubangele ukuthi agcine evimba amakomiti ePhalamende akhokhelwa yi-MDC ukuthi asebenze. iZANU-PF ithi njalo i-MDC iyo eyabangela ukuthi umnotho utshabalale ngokukhankasela izijeziso zenotho. Iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule lo mgcinisihlalo we-MD othi bahlukuluzwe kakhulu iZANU-PF lonyaka.
iZANU ihlale phansi kulezi Standing Rules and Orders Committee. Baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yepalamende ukuthi kusukela kumnyaka wonalo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi uMnangagwa simsungele epalamende. Kathi manje nguhulumende njani obamba abantu abaphikisana lembono yabo ngentamo? Basikhanile njalo ukhangele umfumiri lapha wabotshwa uMinista weLabour ukuthi awuntshontshe imali. Ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana zasezimbabwe sesibona ukuthi hayi sokuzaba lobuyibelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakuvumelanga athonisiswe ngoba usehlanya kodwa etshontshe imali waye abasihlaya zona ngoswazi lesawudo lebilebile kodwa asihlehlele emuva ngoba iZANU igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu.
Naso baba uGawulu yakhuluma uMakhumalo uthi
abantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endidanise kakhulu uChamisa Steyn abaphethe amakhiya bayakhiya 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 bekhiya ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke ngaze ngathi ungaphi uTswandirayi. UTswandirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silama umonje phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhuluma umongo wokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hayi izinto nxa zite zaphambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele kukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze kusebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi uMnangagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele uMnangagwa soprezidenti uprezidenti welizwe leZimbabwe asimnikeni isapoti naleyo idiseva njengekhulumende ngesikhathi sesesikhona ukuze kula kusasa omunye wenu la nxa sekhethiwe laye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemxhasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kuthwa lidla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe mama uMakhumalo.
Khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe njani oGawule beyibababusayo. Kanti anti thina siyi-opposition yini eseliyithi hlupha abantu? Yini eselibulala abantu? Lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina singena ngaphi thina? Ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitsheli ilifa lalidilidiliza kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje akunakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo. IkuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kukhetho 2018 lafaka amabhakani inzimbabwe yonke leyijikelele lithembisa uzulu omagetsi lithengisa uzulu amanzi lithembisa uzulu izibhedlela ezihlanzekileyo namhlanje selivalile izibhedlela zonke livalwe yithi futhi njenge-MDC antini elivalileyo liqeda ukuvala bexotha amadokotela yithi esibaxotshileyo liqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo yithi esivala amagetsi antini elivalile uhloko ubhadala kwekuthi liyantshontsha nanku asila manzi njengakokulavela sakhulumi sengama-96 hours ingenamanzi yithi esivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi mna ngakwa yi-president ngoba kasiwo president ngu-president wezanu kathesi libhizi libhizi lihlumisana loo ndiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izanu isiyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona so kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele kumbe bazobuhlungu bazindlala singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo sebeqiniso
babugawule akuyigqibe ngamafitshane kuyini abantu bezimbabwe abangakukhangelela emnyakeni omutsha lo ozayo
sikhangele isikhathi lesi esikiso ngiyadana nje ukuthi udadewethu umakhumalo nxa ngisithi mina u-advocate amisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapha lapha bese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabekhiya ukukhiya yikwenzani ukhiya kusoko kuvala yini nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile 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 ukhiyeni anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini kambe thina singaphila in isolation singaphila singusimayedwa siyizwe lezimbabwe nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe ngezinye indlela bazame ukutsho njalo laba abantu xa sokusenzakala kwenkoko isenzakala akusimangalise ukuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye kodwa ama-sanctions la into endithanda ukuyitsho ahluphekisa umuntu nje makhaza yibo kathi esinxa siya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumele ukuhlala phansi yebo phela kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapa abantu kathesi bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yokuthi edemokhrasi e-ashwe ngumnankapa abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo Inhlanganiso ezitshiyeneyo zibikwazi lokhu zinikeza impahla kanye lemali kuhlelo lokuqoqela abaswelayo asebegugile kanye labagogekileyo olebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund olwalo nyaka olusaqhubeka. Kasenelisanga ukukhuluma lo meya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi sebethole imali enganani ngoba ubengadophi umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sizwe ukuthi impahla zalolu hlelo zabelwa njani abaswelayo usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Chabalala umqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela orphanage care center ethola usizo lolu.
Uthi ukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo labantu abaphathekileyo kwezokugula bekhangela lezintandane nabantwana nje abanenhlupho ezehlukeneyo abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slazeni ovula indlela eziningi zinhlanganiso ezikobulawayo khonaphana ezikhangela abantwana bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile umnyaka wonke bese bebabiza yakhona mfane small city hall afike umeya abesebanikeza nikeza into eziqakathekileyo eziqondileyo ebezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke.
Kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele
okulapho-ke kuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary e-evelishali benefit but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo labagogekileyo izinto andani babanikeza lapha kuma WhatsApp zabo ama social media zabo bayamenezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kuma SAF babuye ehofisini lo welfare bese behamba ngeofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola bona laba bavele bethola
kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapha
njengenhlanganiso ezinkulu lezemizijile ezinjengabo Jones Laveno Gyros lobani bana babe beniwo bathangelekela ukuthi bashota ngathi kumbe lokhu kungaya ngathi njengama-homes bonke osibantu kanye obani laba bayaphiwa impahla zokwembatha amasepho okuwatsha okokudla o-cooking oil ompupho oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupolish o-colgate bayaphiwa baphiwe lama-food hampers silabe vela kwezinhlanganiso ezithize ama-business people athize ama-facti athize ayabe ethe angenisa kumayasiyefana bese okusithi ngapha emalokishini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu xa kuhambe kuhle kodwa lomnyaka lethize lihamba bekukhanya bekungangeni kuhle kumayasiyefana bese bezuza nje besiyefunelana ingqondo lonaleliyane ukuthi wasuke ishefunelana enqeba zuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngorayisi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela orphanage care center ubexoxa losithamekile emhlanga we-studio 7. Sigqibeke uhlelo ngembiko elisithumele yona mayelana laleli khefu.
Sanibonani sazomhle. Mina ibizo lami uNdodana Dlovu. Ngilapha egoli ngokuhlala kodwa ke ekhaya mbuye enkaya egoli. Mina ngokubona kwami sakazini wami angiwuboni umehluko njalo futhi kusazowoma wese. Kusazoba ngenye indlela ukuthi ngaba kunabantu abangaphandle kwamazwe mpela eZimbabwe. Abantu bebengagcina sebedlana sebebulalana bedlana bodwa ngoba isimo sakhona ngathi siyaphambili ngokuwoma ngoba ayikho into ebonisa inguquko kubonisa ukuwoma kusiyaphambili. Bengalibala ngakhona okungamaswitsi okuyabe bekudle ngokhisimusi nje bona ababakutholile kodwa-ke sokusiyaphambili nje kuzoqala umsebenzi abanye besuka emakhaya bezemsebenzini uJanuwari lowo siyaphambili kuzoba kuwome ngamandla njalo futhi izinto eziyabe zisenzakala elizweni kuzaba lokuphithizela okukhulu kakhulu elizweni lethu leZimbabwe ngoba lo mbuso wangikhona ngathi awunakho ukuthula. Okunye futhi okubangela lokho akubanjananga awunakuthula so amboni ukuthula ezweni.
Nibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Awukhulumayo ngu-Charles Moyo kondolwane lapha. Hayi, umnyaka ozayo asifundi kuzoba lotshintsho. Izanu PF belokho besaqinisa amakhanda akulanto ezobuya ibe right. And into zakhona ngendlela ezibanga khona nezulu nalo liyalibona liyalela phezulu. Kusho ukuthi kuzoba nzima mpela ebantwini lapha le ndlala ayizoqhubeka isande ebantwini. Nendlala ingangena ebantwini kunzima ukuthi iphume. Unless kube ngawuta khona kulo hulumeni olumamela izikhalo zabantu, umuntu ozwa ukukhala kwabantu kube kusikhuluma kanje sithi kuzoba ngcono. Manje ayiyazibonela vele lezana uPF le ngendlela eyenza ngakhona ebantwini lapha akulanto ezotshintsha, akuna kuba lotshintsho futhi into ezoba inkinga kakhulu ebantwini endizoba ngumthelelo omubi kakhulu. Akutshintsha ke khona kula mpela, hayi lo abantu singayenzani kambe kuzotshintshana okokuqala.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo. Siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uzulu weZimbabwe uthi ufisa kube lenguquko kwezenotho aphile ngcono ngomnyaka ozayo. Bekulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwebandla leZANU-PF le-MDC. Hayi ke kwanele Mthakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.